Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani twaso muhle olomukela emoyeni ngenjabulo ngo lesine saka 9 kuPankwezi 2019 ukamili ngoma ngibenize kuseni namuhla kwandla MDC lethi uhlangano walo ukukhetha abakhokhi abatsha weCongress uzabe ngokuhlelwa kwawo kungani lesinqumo somthethwana laba esithi ukhokheli walo umzana nasentshamisa kusezikhundleni phandle komthetho. Kusela kwamakoti ezimoya sokubangele ukuthi ithuba ikhwele imvadalo kwinto eshiye ululu usayizi mathonsi. Zonke le ndaba ezinye zilandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha weCongress uzabheka kulinyanga kungelali lesinqumo somthethwandaba esokuthi umnumzana Chamisa usesikhundleni sakhe ngaphandle komthetho. Ngomthethwandaba wethu lesinqumo lesi izolo uthe ngokunjalo kube i-MDC yezehlangano okhetha inkokheli yayo entsha emva kwenyanga eyodwa isebenzisa ingazi zebandla ezazikhona ngomnyaka ka-2015. High Court imejal ukuthi owayemholi ukuthi umnumzana Bentsongirai yena uphenye wevula umthetho ngokukhetha uthamisa lo mzala elisibuzuri ukuthi vakusekele kukakazi ngozini kuphenye lelisalivulelelalilingabliza pie maduzeedaba we-Supreme Court. Omunye wabasekele bakamisa umnumzana Ashman uthi uyabangisa ukuthi umthetho ba uthi usela umuri bakhe wakungena emthethweni wabuke uma ukuthi ukukhethwa kwabo kwakwenze ifanelo. Yebo uyachukubana sithulutho yini lesi sinqomo kodwa okusalayo liza siphikisa enkantolo.
Bona ngimthambizwe ukusendela kwaphepha nje ukuthi ungalodi ngoba ikhona imikwe itholayo esesemithi singayibuli sifisa ukuthi izalo lolungisela ukuthi isay udlame kukhona nje khomhla umbe ubukhokheli uzacabanga kahle uthenwe ngokungadinga ukuthi kukhanye kantolo njalo bekhathi bese ukuthi abaningi abagele izindaba ngakala nje ukuthi abantu abathi ngumnumzana umnakwa abathi lokho sekuvathe sifaka abantu abadawe nje emabhijini esezilo
bakhona abathe kulabanye kubandla leno abayibo ekade bechushisa udaba lolu basebethola ke isinqumo esedulwe inkantolo kuyini kuzwayo
kuzwa ikhokho lokuthi ngathi imbolela abanye kasibona imicabango leyi kumbe okuziwa ngabanye ngemva kwaludaba sikwesimanti nasibona nje impilo lenhlelo zethu gqeka lapha ngendlela ebanesiqhenga ngayo ngakwakhathazeka ngayo esiphenga kakhulu njalo kufanele kudingeke ukuthi kube khona kwenesinyawini esikubona thina sibhekela phambi ngohlelo lwethu oluzayo lamhla ubezintamisa esebuye wathola eminye iminyaka ngo-5 and khokheli webandla le-Movement for Democratic Change ya UDC.
Udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC. Ukusinda kwamafuwothi ezimatasa kumele ukuthi imijobo ikweze imdalo ikweswa kakhulu nzulu kubika indaba yethu ubabile masuku.
Ukulawa inedwe ezinje zimazwa ukuthola mafizimu sezivama. Lokhu sokuthi abaningi zizenza bakhetha umafuwa babe sakhona kakhulu. Kuzabe ebulawa public transport association inakithi imijobo kumele ukuthi ibayibaniza kumele kululala. Uma ifunwe umuya ebenjubo kuna ukusebenza balithola imali kubo.
Ngiyabonga ukuthi ngizokwazi 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 ukuthi ngizokw Obona ukhipha kwembiko ehofisi kaMongameli uthe ilizwe lilamafutha amaningi kakhulu kodwa uzulunye ongela mali yokuwathenga. Umphathi ntambo wezamandla kagetsi namafutha umnumzana Jorambo laye uthi silela kwamafutha kubalwa libanga ikhulu lelizwe elikhiphi imali yokuwabhadalela. Iningi labatshayeli imijova ethwala abantu edolobheni ikhala ngokuthi bachithatha esiningi besendwendweni zofolela amafutha ezimota okusuka kubange ukuthi imali abayithwaya incane ingeneli amafutha abafuna ngokudula kwawo. Imele iStudio 7 ngikobawayo ngubathwile Masuku.
Lo umsakazo wokuphila sisebenzi sisasa eZimbabwe lizwe lepho mangapha eVoice of Africa eZimbabwe sithi bangajabi athi kuna nine yam ona 1380 la 140 uyishotwe
abantu lela mibade bavana lozulu eZimbabwe kale lababandla bikisayo uthi kumele kubotshwe abantu zokuthi awubona ngokulungiswa kwemigwaqo orizinara erenza isebenzi yenkohlakalo ngokuthaphaza izigidi lezigidi zemali kahulumende. Iziphathamandla lezi zibikwa zithaphaza imali ngendlela ehlukeneyo ezigodla uphana imali yokugela inwele engena kunkulungwane ezamadola. UKhisandlesevena uxoxe lo mnumzana Philip Gawule obandla SMF.
Kuyinto ngale mikhethi lemadisi yebhizinisi awukuthi asethini la sikhali ngibe isikhathi sinabara masilala sizwe ukuthakele hasla amasela athi yasela ngizimele nathi ngeke para zabo kubethe tsaya masifuna
abantu bohumbe ungaqapha kwaqiqa manje lana lokuthi kuphele ngeFacebook manje
sithi mina
Ekhona seliphathise imuli ezehlelwa ingozi yezulu esiphepha lesayiklone ayinkudla kanye lenye impahla etshiyeneyo. Impahla le ihanjwe eManicaland ngabehlanganiswe eBotswana Red Cross Society ngeviki edluleyo. Kuvika intatheli ndaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya.
Uhulumeni weBotswana emanye neofisi yomeli weZimbabwe kule Botswana uthumele impahla eningi omagama okaphathisa abo abazithola ehlelwe ingozi yesayiklone ayi esigabeni seManicaland. Impahla le iyiswe ngamalwi amabili ngabenhliso yeBotswana Red Cross Society evikini edluleyo. UBuzazana Tshepa Ritata weBotswana Red Cross uthi kufanele ukuthi bahambe ngoba uyafisa mhlawumbe abadlulise lo mumo abantu abehlelwe ingozi kayi abangane lawo.
Sekuqakathekile ukuthi sihambe hathi uthumele impahla phela sifune ukuthi lihlezi lokuhambisa imali enduzu kulabo abalahlekelwa yihlobo.
UHaritata uthi bazaqhubeka bephathisa labo ukuthi bala usizo khona emva kokuzibonela udingakalo. UZalozi umcela ubone isihlakazi zemvelo seBotswana Red Cross uthi angithi kuningi udingakalo nokunye okukale usalale okukalise ukuthwalele.
Isizwe sami kwabanye lezinzwa boys 17 lesikhashana kunzima singa ngeke nganomili
ngathi izinzwa isiyahlakhana kolophana embukani so cross ibe ukutatholi imodazo ukuzithwama always mbaba uthi lwaphala impahla umzana Andreas Banda uthi uyajabulisa ukuthi basifike njalo akuzange kube lempiko yokuntshontshwa
kuhle kakhulu ma impahla zifikile abantu kade bekhathazwe yimbi ezizwakala ukuthi impahla azifiki kulabo kade bezikhanyile okulabo kuphekume beziphiwe into ejabulisayo ukuba manje impahla sezifikile
Red Cross Society bathi ngenxa yokwehluleka kulela kunye izigaba ezinye bezichabhabho lohawu esikhathani ukuzayitha impahla yabo elizabe imlawuli kanye leMozambique alahlekwa kakhulu ngemva kwasayilon idal lapho amakhulu alahlelwa impumulo kukanti inkulungwane zahlala zingela ndawo zokuhlala ngingomani gwenya oyindaba Studio 7 ngisaron kwele Botswana.
Sikhangela okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uNgameli Masomnangagwa sephembise abatshali bezimali uthi inoro yabo izalondolozwa ngemfanelo alwana kutheba zevula amabhizimusi ezibake. Umsakazo we-SABC wona uthi umthethwandaba waye uyisela uMnumzana Superman Wanzira ipasipoti yakhe kokuphela. Umandi Wanzira ulilunga ZANU-PF njalo wayeyisiphathamandla kuhulumende kaMugabe. Ubhekane lamacala enkohlakalo. Sokuyisithi senu balaleli lapho esiba khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salunani bakazi kwistudio senu, ngiyabonga ukusinda eziliqothu lezibaba nake ukhumalo nguRafael Mzila. Kunzima obukhona abantwana abanazo schoolfees imali ukusiyizwa kuyazama ukuthesa lesifuyo ukuthi mhlawumbe sihlanganise imali yesikolo kuba sisesesesaba ukuthi izifuyo zethu ngoba kunjani khona hlala ngishintshile ukusakulandela sela ukuthi abathengayo esithengayo kumeliswa oke bantwa abathethi leyo mali edikayo enganibe ngahlakala ukuze kuba ukuthesayo basi inkomo uyidize nebhondi uzobhata nayo esikolweni ngendlela kuba ezasala endlini ezasiphetha izasala ingasilazi isanidini isaginetha ukuthi kungakesa umsebenzi
Ngikakhona into yokuthi mami kahle la bona abadala behamba kahle futhi bebehlala into ngendlela impakathi dilile.
Ngazi ka yabo. Isa ukukhuthaza lapha abantu abamthokazi ayibeni. Uyandi enyi ngozabo esithathu. Nganazi ukuthi mina besikudimbe njalo kodwa mina ngoba nje kuthakathi. Abantu bithi sokule isikhathi. Ngibona basadidiswa kula ngazo ngayalalela kusebenzi ngalela bafunde ngiyifundise emagrupaneni mayenda bafundiswa ebeleni lo mntu thabo ikakhulu lo mntu akajulisa bathi cha ubuzwa ngiphazo akhiya esikuzi ukulithi kanti bese ngiyam kukhuli mina ukambe kusizakala ukuthi kanti kwenzeke kanti cha odi ingathi akhiphi manje ma ipolitiki ya ukhathe ngajaya khona bo isabe esikoli nje ukuthola ni ukuthi ima ngoba kuyini esizongela sinilari khona isibazo
Ha la 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 la
I'm going to go to the hospital.